siyabonga Jonga lo Chris lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 ngombimbitho 2015 siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ihlupho esilalo thina ngendaba yamapolisi eZimbabwe basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisa ingqondo isikhathi esiningi. Ngenxa yokuthi bahlangane labantu labo endleleni kungayisikho ukuthi abantu labo bebehamba begida besilwa kumbe befutha abantu besenzani. Phezu kokuthi bese bevela present udaba lwabo kumaparliamentarians ngendlela ekadile ukuthula.
Kuqhamuka ukulwisana phakathi kwamapholisa lamalunga ebandla le-MDCT lamhla eHarare abakade befola bevela idale lephalamende okuya kwethula umbiko wokukhonona phezu kokunyamalala kwentathelo izindaba uItayi Tamara.
Ama-councillors ake amamukele kuma-chambers ukuthi hayi siyakwamukela president base usifike emini yesasesivakathela lapho okuhlanzwa khona amanzi okuthiwa yi-criterion wota wethuse ebenside ukuze wavuma naye ukuthi hayi bengingani ngilokuthandabuza kokunatha amanzi kobulawayo khathesi ngizawanatha sengikhululekile.
Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wethekela inhlelo eziqhutshwa ngukhansili wakobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sithi asikafiki isikhathi sokuthi zibuyele ekhaya ukuyasebenza khona kumbe ukuyavula amabhizinisi ngoba umumo wezombusazwe lokunye ulokhu ungakazinzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamapholisa ohlangothi lweRiot kuZimbabwe Republic Police labontanga phose abangamakhulu amathathu abebandla leMDCT lamhla emini eHarare. Abasakhulayo laba bebevela idale lephalamende ukuya kwethula umbiko wabo wokukhonona ngodaba lokunyamalala komkhokheli weOccupy Africa Unity Square umnumzana Itayi Tamara ngensonto. Yena ocatshangelwa ukuthi uthunjwe ngabezomthetho njalo lokhu engaziwa lapho akhona kuze kube lalamhla. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba bebelubhekise edale lephalamende lamhlemini ukuya kwethula umbiko wabo wokukhonona kumalunga aleli dale ukuthi ababuzele kumphathi ntambo wezemithetho onguye njalo omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi ungapi uZamara. Bathi bakubone kufanele ukuthatha leli nyathelo bekhonona phezu kokwenza kwabomthetho abehluleka ukwenza umsebenzi wabo wokuvikela uZulu okugoqela uZamara. Bathi baqonde ePhalamende ngenhloso yokukhuthaza amalunga aluphathe lolu daba edale benze achaze uMnangagwa ukuthi usiwe ngapi uZamara ngosuku lapho abaphathi ntambo babuzwa khona imibuzo kuleli dale. UZulu weHarare obesedolobheni ngesikhathi lokhu kusenzakala usole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa amane avukela uZulu ozama ukukhalaza phezu kokungalondolozwa kwelungelo loluntu okubalisa ukuthunjwa kukaZamara. Omunye walaba bantu ngumnumzana Sibangani Ndlovu.
Ihlupho esilalo thina ngendaba yamapholisa eZimbabwe basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisa ingqondo isikhathi esiningi. Ngenxa yokuthi bahlangane labantu labo endleleni kungayisikho ukuthi abantu labo bebehamba begida besilwa kumbe befutha abantu besenzani. Phezu kokuthi bese bevela present udaba lwabo kumaparliamentarians ngendlela ekadile ukuthula. So ngendlela nawo amapholisa wona asereacte ngayo akutshengisi ngihlala kahle esilayo between thina abantu esiphila eZimbabwe lamapholisa ethu. Basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisi indlela zokukhulumisana kuma indlela ezilungileyo.
Uthi uNdlovu ukwenza kwamapholisa lokhu kutshengisa ukuba uhulumende ubafundisa ngendlela engayisiyo yokusebenzisa udlame isikhathi sonke.
Nxa amapholisa one-violent kutshengisela vele ngendlela uhulumende azayenza ngayo kanti sanje bamthetha uItayi Tamara asikwazi lapha khona lokuthi uphila njani kuba amtshaya kodwa siyakwazi vethe eZimbabwe ungabona bekuthatha ngale ndlela lapha khona kakho right uyathaya ikho amapholisa la esenza the same thing.
Lesi sehlakalo sokuhlaselwa ngamapholisa kwabontanga senzakale lapho bequma umgwaqo u-Second Street behamba ngoNelson Mandela sebevela edale lephalamende. Inhlanganiso eziningi zabalola ilungelo loluntu ezibalisa eZimbabwe Human Rights NGO Forum, Heal Zimbabwe, Peace Project, Amnesty International lezinye basole lokhu kwenza kwahulumende bethi ikwephula ilungelo loluntu. Kuthe behofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo batshengise insolo yabo phezu kokuthunjwa kukaZamara bethi ikwephula ilungelo loluntu. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, amapholisa eRiot abehlomile abehanqe isigodlo seMDCT abatshayeli labazihambelayo bevinjwa ukudlula kule ndawo. UZamara unyamalale esendaweni lapho kugelwa khona inwele lapho abikwa ethunjwe ngamadoda amahlanu abanakanelwa ukuthi ngamapholisa wensitha awe-CIO. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje lanxa kuke kwaba lehungahunga lokuthi uZamara ubesetholakele esitokisini seHarare Central, amagqwetha amelayo ayilandulela imbiko esithi kakabonakali. Lokho kulandela eminye njalo imbiko izolo ebisithi kutholakale isidumbu sakhe okulandulwe njalo ngamagqwetha akhe. Lokho kwenzakala inhlanganiso ezitshiyeneyo lamazwe ambalwa isithi kakhululwe uZamara lapho angabe efakwe khona. Uhulumende weMelika uthi uhulumende weZimbabwe kumele enze konke okusemandleni akhe ukuthi abonakale lapho angabe ekhona lokho wathunjwayo ngomvulo uZamara. Uhulumende wakwele Australia laye uthe kumele labo abamthumbayo babotshwe njalo bajeziswe. EZimbabwe kona kule nhlanganiso ezibalisa ezilwela amalungelo kanye lentatheli izindaba lazo esezitshengise ukukhathazeka okukhulu ngokuthunjwa kukaZamara. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko. Yena othi lolu daba nxa lungaphathwanga kuhle lungadala umsindo omkhulu.
Lokhu kuthunjwa kwalo jaha lokhu kuyethusa lokhu. Yinto esisesabisa abantu akusabaphathi kuhle. Esikhathi lesi esikuso lesi ngobana into ezinjengalezi zandisa ukwanda kakhulu nxa kuyisikhathi sama-election. Pho ngesikhathi sokuthi ngathi kuthule kunje kube sekusiba lezinto ezinjengazona lezi ngendlela ephuma ngayo emaphepheni. Iqinisa langikhona kalicaci ngobana abantu laba kungathi ngabantu ade bezothatha bemthatha bethi wona hhayi umuntu obedingeka inkomo ukuthi tshontshe inkomo. Kodwa-ke in the end of the day akusacaci ukuthi ngabangaphi ungeniswe ngaphi. Kulusizi kakhulu sitanile nje lathi sikhonapha lokuthithibala.
Singaphetha sibona kusiba ngokunye okunzima yini lapha elizweni.
Isehlakalo esinje lesi singenisa izitha. Bakhona abathokozelela ukuthi ilizwe libe lokungahlaliseki kuhle ngezombangazwe. Labo bazathatha ithuba lona lelo kube kubi, kube sokusiyadojwa abantu abangelacala. Kodwa-ke abantu bale mvumo bale right yokuthi lokhu akuvele egcekeni. Sokuwumsebenzi wamapholisa njengohulumende ukuthi lo minister ekubone ukuthi lowo muntu lo uyadingakala itholakala. Akukhethile ufile kafanga kudingakala ukuthi kabonakale. Labo bantu laba abamthetheyo labo kumbe abamthumbileyo mhlawumbe basayenza ama-investigation abantu bangagijimela ezitaradini. Kwesinye isikhathi labo bantu basamgcinile lapho abamgcine khona. Kodwa kakakuvele phela ukuthi hhayi lingethuki ngalokho ulapha uza kuye ekhothi ngobani okhangelane lecala elithile elithile ababemthatha ngalo. Hhayi kuphela ukuthi umuntu ephonge ukudojwa nje ngemoto engelama-number plate behambelayo. Lokhuyana kuzakwenza ukuthi khona abantu besukume ngezinyawo. Ngikhumbuze njalo ukuthi khona eLibya kwasukuma ngayona lindlela, layo khona apha eNigeria kwasukuma ngazo nalezi ndlela zona lezi. Kuzasenzela umsindo omkhulu esingasoze sikwanise ukuthi siwuqede.
Umnumzana Max Mkandla ngohalwa impi yenkululeko obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla ubhodabhode edolobheni lakobulawayo ehlola inhlelo eziqhutshwa yikhansili yalelo dolobho lapho agcizelele khona ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani elokhu evalwa labantu belahlekelwa imisebenzi. Umqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Pepe uthi kube lokuphithizela okukhulu ezitaladeni zaleli dolobho abantu bethabela umnumzana Tsvangirai okubangele ukuthi ehluleke ukukhulumisana labathengisa impahla ezitshiyeneyo njengoba abanye bebengalimala ukuze sizwe okunengi okwethekelela kukamnumzana Tsvangirai kobulawo kanye lokwenzakale lamuhla sixoxe lomnumzana Bebe ngalelo daba.
Ama-councillors ake amamukele kuma-chambers ukuthi hayi siyakwamukela president. Base usifike emini ke sasesivakatshela lapho okuhlanzwa khona amanzi okuthiwa yi-criterion waterway sesebenside. Kuze wavuma naye ukuthi hayi bengingani ngilokuthandabuza kokunatha amanzi koBulawayo, khathesi ngizawanatha sengikhululekile. Sisaya lapho kulungiswa khona umgwaqo-ke. Ungakhohlwa ukuthi uBulawayo ba imali kayikho, imisebenzi ayikho, abantu ababhadala ama-rates kodwa engikubonileyo namhlanje kuyathengisa ukuthi hayi bo shuwa abantu nxa kuwukuthi bayakubona okwenzakalayo azame ukuthi umuntu lanxa ile dola ahamba efaka kuphela ngoba sibe bedeliza umgwaqo okathi silamaphodoli ungasahambeki sebewenza kakutsha-ke bahambe bayasitshengisa khonapho bathe besuka lapho-ke kule ndawo entsha ilokithi elitsha okuthiwa i-raygate elakhiwayo kukhanye libuhle sibili uthe esuka-ke khonapho upresident wasesiya-ke ukuthi ayekhangela labo-ke abaphila ngokuthengisa-ke sithe sifika-ke kwapho kwehluleke ukuthi sihambe siqede umango ongange-100 meters ngoba abantu bahle bagcwala bebona upresident bathi president sabe sigcineke sesimthatha ngemota sabona ukuthi hayi abantu ngokuba baningi kade sebesiba yikho khona bebezanyathela-ke into zabantu kumbe amatamatisi abo laba abawathengisayo.
Kusasa-ke ulubhekise ngapi?
Kusasa-ke ulubhekise siyabe siyakhangela-ke ama-structures ethu wonke awe-district koBulawayo sithethe-ke ama-constituency sawahlanganisa ngamathathu. So indawo lapho azavakatshela khona kusasa zintathu-ke ezithi zona emagwegwe enketha kanyele-ke lenjuke kuze kuthi ne-Friday ekuseni uzavakatshela-ke emakhokhoba egoqela imakhokhoba leBulawayo central leBulawayo east ebese kusithi-ke emini ngo-2 o'clock abesehlangana-ke ne-provincial council yakoBulawayo ngomgqibelo-ke kule women's day e-belated women's day ezabe ise-Stanley Square ngo-10 ekuseni lapho azaqethisa-ke uhambo lwakhe lwakoBulawayo.
Bebekhona yini bonke amakhansila njalo lo meya obekhona yini?
Ngakuchasa sithandeleke ukuthi umeya uthe ekuseni upresident efika ngo-10-ke ube ngekho ube komunye umsebenzi eBulawayo Rainbow. Umsebenzi-ke uqalise ngo-2 o'clock bese silaye umeya. Ama-councillors ekade silawe engiwabonileyo abe ngu-21 kwathi-ke amabili agoqela-ke umgcinisihlalo wabatsha eBulawayo Province uMlandi Ncube la bebengekho-ke okuthengisa ukuthi ngezinye indlela ama-councillors angu-23 out of 29 akufakaza-ke lokhu ukuthi hhayi ngama-councillors e-NDC. Ngivume-ke futhi ukuthi mhlawumbe labo abangusikisi-ke yilabo esingathi mhlawumbe babahambelana ne-renewal kodwa nxa sesiba lobufakazi ukuthi sebezimele laphana sebe-renewal sizabenza-ke lokhu okwenziwe la ama-MPs-ke eHarare ukuthi sibone ukuthi bavikelwa izanu na nxa bevikelwa izanu abantu bazazikhethela ukuthi labo bantu sebesebenzela abantu.
Lo umnumzana Bednico Bebe umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezakhamizi zeMaleme Ranch eMatopo lungene etale lePhalamende namhla. Umeli weMathebeleland South kuleli tale unkosikazi Priscilla Misairamgwe Mushonga ebuza umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi uhulumende wenzani ngalolu daba. Umnikazi waleli plazi umnumzana David Cunningham lezakhamizi ebeziphila ngenhlelo ezitshiyeneyo zincediswa ngumnumzana Cunningham baxotshwa eplazini leli kwangena umcubi kahulumende umnumzana Rodney Mashingaidze. Izolo kulezakhamizi ezilitshumi lambili ezimiswe emthethwandaba koBulawayo zisetheswa icala lokuthumba isisebenzi sikaMashingaidze. Ngalokho unkosikazi Misairamgwe Mshonga obefuna ukuzwa kuMnangagwa ukuthi kungani uhulumende evumela ukuxotshwa kwezakhamizi lezi zona beziqhuba inhlelo zokuziphilisa kuleli plazi. Kodwa uMnangagwa uthe kazilutho ngalolu daba wacela unkosikazi Misairamgwe Mshonga ukuthi amlobele incwadi echasisa ngalolu daba. Siyexhume unkosikazi Misairamgwe Mshonga.
ngahamba ekhangela ku constitution section 18 clause 2, icacile ngokuthi nxa kuyizinto eziyabe zisendaweni abantu abamele babe yibo abandlayo abangenayo endaweni zona lezo ngabantu bakhona. Yiko ngiqale ngabuza wona lowo mbuzo ngathi njengoba yena-ke i-constitution yethu ikhuluma kuhleke ukuthi hhatshi izinto eziyabe zisezigabeni ngezabantu abazele abavela khonapho-ke, yinto yokuqala lokhu-ke okwenzakalayo ngento leyi eyenzakalayo emadoko kutshoni. Njalo-ke ayisikho yini ukuthi yikho okumele kumelelwe ngu-vice president uMpoko njengobana enguye uminister we-reconciliation. Kunokuthi sibona abantu bebotshwa, ayisikho yini ukuthi ngakhathesi size ukuthi sehambile ukuthi azame ukuyalungisani udubo lona lolu, ngoba vele yona leyi ministry yafekelwa khonokho ukuthi nxa kulokungazwisisani endaweni ahambe ayelungisa. Uminister umnankagwa uVP anti nguye u-acting president wasisithi hatshi yena indaba yangikhona kakayizwa, yikho-ke ufuna ukuthi ngangiyayibhala phansi ngicace abese sehamba-ke ukuyakhangela ukuthi okumele kuphendule yikuphi. Kusasa nje ngizabe ngibhala phansi-ke ngikhuluma-ke ukuthi indaba yangikhona yaqalisela ngaphi, sokufike ngaphi, ngabaphi abantu ababebotshiwe, ukwenzela ukuthi nxa sephendula-ke uyabe sephendula sokucaca-ke ukuthi nxa kule nto enjalo uhulumende yena uyabe sithini, njengoba nasikwazi ukuthi umthetho okhona ku-constitution uvele ucacile ukuthi izinto ngezabantu abahlala khonapha endaweni.
Ngezinye indlela unkosikazi ufuna uhulumende enzeni ngalolu daba?
Ngezinye nje basithi uhulumende kalandele lokhu awufakayo ku-constitution. Akuncedi ukuthi sifake izinto ku-constitution kodwa singazilandeli. Sakufaka lokhu ku-constitution ngoba abantu bathi bebuzwa, behamba besiyabuzwa indaba eyinkulu yeyindaba yokuthi hhayi nxa sinabantu esihleziyo endaweni sibona abanye abantu ababevela kwezinye indawo beyibo ababuyayo kuzethatha into khonapho, nxa kuye ukuthi izihlahla kumbe yilokho imigodi yakhona, asiboni abantu abahlezi khonapho beyibo abantu abasuthayo ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misera Mgimushonga ngomeli weMathebeleland South edale le parliamente sixoxela eseHarare.
Studio 7 Live Talk lamuhla siqhubeka sikhangela udaba lokuthunjwa lokunyamalala kwentatheli izindaba oyithaya iTamara odume ngokutshengisela i-Africa Unity Square esithi umongameli Robert Mugabe kasuke esihlalweni.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli wakwele Nigeria omnumzana Goodluck Jonathan ubikwa esithi abahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abeBoko Haram sebefundiswa ezebutho enkambeni zabe-ISIS emhlubuleni wangeMiddle East. Umongameli Jonathan uveze lokho kungxoxo ayenze le-VOA ngemva kwensuku ezine umkhokheli weBoko Haram eveze ukuba sebesebenzelana le-ISIS.
Ilunga lekhansi-ke ebona ngezelungelo loluntu kwele Russia lithi kulokucabangela ukuthi obebuzisiswa ngokubulawa komkhokheli webandla eliphikisayo uBoris Nemtsov ubebuzisiswa ehlukuluzwa ngokutshaywa okulochuku. Ilunga leli umnumzana Andrei Babushkin uthi utsho njalo ngoba uthe esethekela uZao Dadayev lapho avalelwe khona wafica elamanxeba umzimba wonke wokutshengisa ukuthi ubechaywa.
Sisiphethe ngokuya kwele Japan. Ele Japan linanze ingozi ye-tsunami leyo kuzamazama komhlaba okwabangela umonakalo omkhulu esitishini samandla e-nuclear eseFukushima yabulala abantu abazinkulungwane ezili-10 lathobamnemunye 19,000 ngemikhosi yenzelwe endaweni ezahlaselwa kakhulu yilingozi.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi asikafiki isikhathi sokuthi zibuyele ekhaya ukuyasebenza khona kumbe ukuyavula amabhizimusi. umama wezombusazwe lokunye zithi lokho ungakazenzi elizweni abakhulumele Studio 7 namhlabathi bake bazama ukuloba ugwalo olujulileyo lokuthi bakhulume ngokuthi bangasebenzelana lohulumende ngaziphi indlela bathe ukuhluphayo ukuthi ugwalo lolu lwalahlelwa khatshana ngohulumende lobikwa luqakathekisa ukuthi izizalwane ezihlala emazweni kumele zibe lelungelo lokuvota njalo lokuthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo abantu makhaza kambe izizalwane zeZimbabwe zizahlala emazweni kuze kube nini ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Daniel Molokele igqwetha elilwela ilungelo loluntu elomnumzana Joseph Chuma okudalela iCentral Committee kubandla lezanu PF
Sicela iZimbabwe Diaspora Policy Document. I-document enjalo ikhona already ngoba ngasebenza kakhulu ngo-2009. Ma kusenzakala umthetho wePhalamende ube khona le government policy document ehlela obala ukuthi ma ufuna ukwenza i-business, ufuna ukwenza into zesikolo, into ze-health, anything. Yinto esiyifisayo. Singakakhulumi ngalokho ambondi kulento esingayenza and we are willing to work with the government to support it. Ukutheni sifane lamanye amazwe anjabo Ghana. EGhana ngihamba kathethi kulo minister odila ngediaspora. Yinto esiyifisayo eHarare ukuthi kakube lomuntu kube nehofisi even kuma-embassy nama-consulate kube nabantu abadila ngama-diaspora issues.
Nanku umlando baba Golide.
Ama-embassy ethu wonke laba bakhona. I-department yaleyo ikhona ekhangela ngabantu abahlala emazweni nalawo. Ungafika khona any embassy yakho bayakuyamukela and bakusize khonapha. Then okwesibili. Mina angithandi ukuthi abantu bethanda ukuzehlukanisa. Kanti why nxa wena usuhambe e-England bezuhambe e-South Africa ufuna ukuzehlukanisa sithi mina sengi-diasporini. Kanti okokuqala uya eZimbabweni. So imithetho yonke eyamaZimbabweni lapha ama-rights onke esilawo lapha eZimbabwe ulawo lawo engachitshwanga ngenxa yokuthi usuhambe e-England. Lokho kuthi ushukhuluma isikhiwa everyday lama-British akuthi number one usuqade kudlula omaZimbabwe olapha enkayi kumbe osemberengwa. Hhayi sonke siyafanana. Ama-rights yona lawana alokhu efanana kakutshintshi ngenxa yokuthi wena usuphumile lapha eZimbabwe. So okunye lokho alabela nxa ufuna ezi business you still fall under the Zimbabwe na aso
but kwelinye ilizwe so ama-conditions they are completely different so asikuzenza ngcono baba ungahamba eCanada banama-conditions as a foreigner for you ungahamba e-UK banama-conditions so iZimbabwean government should accommodate that reality
no mina what I'm saying i-reality ekhona baba yikuthi khona you are still Zimbabwean so you still have the same rights as me who's here in Zimbabwe nxa ufuna ukwenza i-business lapha ekhaya uloku-enjoy the same rights
eqhakathekileyo Juma indaba eqhakathekileyo ma ungekho ekhaya awusela malungelo kadulawo usuphumile elizweni yikho abantu abaningi bangama-refugees bayini banama-work permits baphila outside the country and kunama-condition from banking to business to education to health ma uhlala outside
no
ngama-problems mana
kukorede ngozi akutshintshi lutho ama-rights akho ngawatshintshi nxa usuphumele bandle lokho I'm telling you as a government policy from an informed position ama-rights akho kawathathwa ngoba suphumile wahlala kwelinye ilizwe you still have your own
ahamba iqiniso ukuthi ahamba because
unless nxa ungadenounsa i-citizenship yakho ye ungathi hayi mina sengiyomzimbabwe sengifuna ukuthatha i-citizenship e-Britain kumbe e-South Africa lapho nje sesikhuluma ngento etshiyeneyo phela ngithi kodwa nxa
uloyikhoeleguthoyo yikho phela ngutshoyo ukuthi nima uyizimbabweni awulahlwa i-identity yakho ngomthetho but yikho okwenzakala khona manje amanye ama-countries they've moved on oghana nabo-nigeria please send a delegation to abuja to accra liyefunda abantu bezimbabwe ukuthi how do you deal with Zimbabweans who have lived in other countries for 20 years, for 30 years?
Look what my brother, so we say say new constitution about each dual citizenship is a funeral. So I think you go with that.
You go with the constitution, you go with the act of parliament. Because you accept the constitution, it's not a malungelo, a citizenship. Kanti ngithi ngikhuluma ngepolice, ngikhuluma nge-act of parliament. Kanti idlulisele phambili udaba lolu. Ngoba amanye amazwe sehambile ngiyacela Chuma hamba eGhana uyabona kule department lifunde kunamathatha ipotential
lapha sizwe umnumzana Daniel Molokele igqwetha elilwela ilungelo loluntu elomnumzana Joseph Chuma okudalela iCentral Committee kubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7
Silifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Uhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lomnumzana Fidelis Fengu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye National Housing Project. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngibonga kakhulu mnathi.
Ungasitshela ngodaba lwezindlu lapha ukuthi lumi njani kakhulu abantu abafuna ukuthenga izindlu kumbe ukwakha izindlu?
Lapha sinanzelela ukuba abantu abaningi khanya barozwa izimali zabo ngabantu abathengisa umhlabathi. Omunye abungasowabo, omunye abungowabo, kodwa uthole ukuthi uthengiselwa abantu abambalwa ngesikhathi esisodwa, kukhanya sokusuka lo hlupho olukhona. Loleli ngibona kuliphutha likahulumende ongafakanga kuhle into esingayidiwi regulating authority ekhangela ukuthi indaba zomhlabathi emadolobheni zihlangiswa njani. Lawe singathi ngama-cooperative. Yathola ukuthi ukukhulumisana phakathi kwama-cooperative lo-council lo hulumende ugatsha lwezomhlabathi ukukhulumisana kwakhona awuhlelekanga kakuhle. So thina besithi akube le authority ezakuthi iregulate ukukhangiswa komhlabathi kwemadolobheni.
Ye, nxa sikhangele udaba lwakhona lubi okunganani, ngoba sizwa kuthiwa kulabantu abangafika bona 1.5 million abaku-waiting list.
Ye, lelo kuliqiniso sibili ukuthi i-backlog kuluma lapha inombolo esizithole ngo-December 2018 sivela kuwaye ngu-PEMSEC we-local government uKilian Mpingu esiwasishiyayo. Wayesithi yena kule 1.5 million i-backlog. Xa sikhangele kwezendaba sithole ukuthi kule bantu akade besekaledonia abathathelwe $7 million ngendaba zona lezi zokuthengiselwa umhlabathi ngabantu abangaqedakaliyo. Lokhu sokutshengisela ukuthi uhlupho lwakhona luvamile and kumele kubantu kuba le-solution masinya.
Siyasibone endaweni ezifana leHarare abantu besuswa kuthiwa bathengiselwa umhlabathi lapho okungamelanga kube khona izindlu. Udubo lolu lubhahe okunganani, lukhona yini kwamanye amadolobha?
Udubo lolu lapho engingathi mina asikaluboni kangako kokubulawayo kuphela. Lapho I think kumele sibatshayele ihlombe ababona ngokubulawayo mabahambisa kuhle umsebenzi. Kwezinye iindawo lezi ngathi abalohlupho kakhulu ngamakhansila we-MDC othola ukuthi bona baze funa ukunika abantu babo, uhulumende laye funa ukunika abantu bakhe. Kuzosuka lokudonselana lapho sokusuka ukuthi uminista laye sekumele asebenzise amandla akhe njengominista, ucouncil laye asebenzise amandla akhe njengocouncil. And ekugcineni umuntu odubeka kakhulu ngumuntu ophansi lapha, umuntu ofana lami lawe othola esesenkingeni khathesi.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngenhlanganiso yakho leyi eye-National Housing Project ukuthi imi njani?
Thina njenge-National Housing Project sihlala phansi sikhangele ukuthi kwezehlala kahle yabantu ukuhlalisana emadolobheni lapha kuhanjiswa njani, sibe sesibuya la macebo siwanika kuhulumende. Yebo, silabo futhi phakathi kwethu silogatha olwenza ngokomhlabathi ukuthi lathi sebe silawetha amasenze kakhulu kobulawayo lapho esinika khona abantu. Siyazama lathi ukuthi senze isemthethweni sincedisa abantu labo fana sokuhlala kuthi. Kodwa into ekhathesi esiqine ngayo kakhulu sikukhulumela laba abangakwanisi ukuzikhulumela, njengabaningi laba abekaledonia abasebelahlekele izimali zabo, abanye labo abadlele izimali zabo ngamaqamba ashiyeneyo.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli ubatshela lokubana nxa befuna ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso bengakuthola ngapi?
Hayi, ngibonge kakhulu, sibonga abalaleli ngesikhathi sabo. Abafuna ukuba amalunga ethu bengaya ku www.zinnationalhousing.org website yethu.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Hayi, lami ngibonge.
Okay, bye.
Kwanele olivalelisayo ngutungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga.